Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ziku 26 Ncwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya 17 years sebevunyelwe labo ukuba bahlatshwe ama-injection okuvikela i-COVID-19.
Uhulumende wethule umbiko wokuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni yo-COVID-19.
Esikubonayo lapha inxa uhulumende we-UK deporta ama Zimbabweans akade ese-UK kusitshengisa ukuthi asingeke sitsho ukuthi kulunga ukuthi sokulunga ubudlelwane sokulunga lokhu sikumele sikukhangele ku-context esikiyo e-COVID-19.
Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weLebhilitane zifike elizweni namhlanje. Abezombusazwe sebethandabuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama-by-elections lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19 amanye amazwe afana leZambia esiba lokhetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulabantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amane 39,897 abakade sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19. Ngokuchona kwelanga layizolo lokho kutsho ukuba sebesedlula izigidi ezimbili 2,422,256 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Kuthi abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,853 bahlatshwe ijekiseni yesibili bengezelela inani laba kwabaphezu kwesigidi lengxenye 1.5 million asebehlatshiwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Uhulumende wethule umbiko wokuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa emhlanganweni lentatheli zindaba izolo ngemva komhlangano wedala labaphathintambo bakahulumende elecabinet. Unkosikazi Mtshwangwa uthi leli nyathelo lithethwe ngemva kokucebisana lengcwethi zezempilakahle.
The Ministry of Health and Childcare will employ the following strategies.
Abogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana bazakwenza lokhu besebenzisa indlela ezichiyeneyo ezibalisa ukusebenzisana labamankampani azimeleyo, abamabandla ezokholo lwesiKristu, ama-universities kanye lezinye inhlangothi zemfundo yaphezulu.
Umnumzana Johane Nkomazana isakhamuzi sakwaBulawayo uthi kulinyathelo elincomekayo.
Kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya 17 years sebevunyelwe labo ukuba bahlatshwe ama-injection okuvikela i-COVID-19. Njengoba izikolo sezizavulwa abantu laba bazayo behlangana vele, so hayi into enhle kakhulu le.
Okungumqondo osekelwe ngumnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare.
Andiluboni luludaba olubi nxa ingcitshi zabona kukahle ukuthi behlatshwa ama injection ngoba impilo yabantu imele iye lapho yayikhona umkhuhlane lo ongakabi khona ngoba kathesa umntwana abasaye esikolo akulalo utaba lwenzayo.
Umfundisi Willing Mo Mhlanga, isiphathamandla sehlanganiso yeZimbabwe Council of Churches, uthi kumele uhulumende abone ukuthi ayatholakala lawo majekiseni.
Kambe ngabe kuthiwani ngalabo abafisa ukuthi bahlabe bazivikele, bavikele izimuli lomphakathi wonke, kodwa besela ithuba ngesizathu sokusilela kwalawo majekiseni. Kuyacelwa njalo ukuthi ugatsha lwezempilakahle lukwazi ukucacisa ngalokho.
Phezu kwalokho, umfundisi Mhlanga uthi ufisa ngabe kuba khona ukusebenzisana okwaneleyo labamabandla okholo lwesiKristu.
Ubukhokheli bunesicelo osiya kuhulumende ukuthi amabandla lawo abe labo abazabamela kulolo qembu elikhangela konke okumayelana le-COVID-19 elizweni.
Ngakolunye udaba olufanayo, uhulumende uveze ukuba usezotholisa uhulumende wakwele Namibia inkulungwane ezingamachumi amabili zamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19, 20,000 doses, njengesibonelo sokusebenzisana lobudlelwano obukhona phakathi kwamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika. Abogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana ngendlela zebulenjini eye-Twitter. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ngingumevis Gama.
Kunjalo nje, abenhlanganiso zababalisi bathi izikolo azikalungeli ngokugcweleyo ukuvula. Bethi lelinyathelo lijume ababalisi kanye lezikolo ikakhulu labo okumele abafundi behlale khona ama boarding schools. Ngakwelinye icele, abazali bathi izikolo zifuna abantwana babuye ezikolo behlawule ngokugcweleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uhulumende wethule lumbiko izolo ethi abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso bazavula ngeviki ezayo mhla ka 30 Ncwabakazi, kuthi abanye bonke bazaqala mhla ka 6 Mpandula. Umsekelo womkhokheli weZimbabwe National Educators Union iZineo, uMnumzana Vusumuzi Maphosa, usola isinqumo sokuvulwa kwezikolo.
Izikolo ngibona zingakabi ready ukuvulwa ngoba kumele abazali babhadale imali ukuze izikolo zenelise ukubana zithenge impahla zokuvikela umkhuhlane lo kunye lokuthi bathenge ukudla. Abazali bebengabhadali ngoba bajunyiwe. Ababalisi abafundisa emakhaya labo baluhlupho olukhulu kakhulu elokubana ingcosana yemali abayitholayo sivele sebayiqeda, kakusoze kwenelise ukuthi babuyele ezikolo bayivula. Njalo besikhuthaza uhulumende ukubana ame kancane, maybe nge-2 weeks bafakele ababalisi imali zokubana bayemsebenzini.
UMnumzana Raymond Majongwe, unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uthi uhulumende acabangisise isinqumo sakhe sokuvula ezikolo. Unkosikazi Melissa Mkwebu, umzali olomntwana ufunda ibanga lika form 4 ehlala esikolo, uthi kulokunzima ngoba abaphiwanga isikhathi sokuthi balungiselele kanye lokubhadala indleko zezikolo.
Isinqumo esithethwe nguhulumende siyasibona, siyasizwa, kodwa njengabazali silokudana okukhulu ngoba isikhathi esiseleyo ukuthi izikolo zivulwe sincane kakhulu ukuthi sikwanise ukuhlanganisa konke okufunekayo. Okunye esikunanzelelayo ukuthi akula payment plan yokubhadala i-school fees. Izikolo ziyabe zifuna imali yazo ngokugcweleyo. Lokhu kusuke kusiphazamise kakhulu okokuthi ngakukhona okwenziwayo phambilini ngendlela yokubhadala i-school fees nxa izikolo zivulwa zihle ziyevalwa ngo-December ukuthi lathi sizikhululeke.
Kusenjalo, umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro eqeda ukuhlola ukuqhutshwa kokuhlatshwa kwabantu amajekiseni awe-COVID-19 vaccine esibhedlela seParirenyathwa, wazise ukuthi amabandla ezokholo asengaphathisa uhulumende ukuhlaba abantu ngokuqoqa amalunga ebandla lokukhetha abongi lamadokotela abasemabandleni ukuze baphiwe amajekiseni bahlabe abakhonza lawo. UMnumzana Gift Kadebe, umhlali wakobulawayo, upha umbono wakhe ngalokhu.
Ngibona kungumbono omuhle kakhulu kubana laba amachurch bevunyezwe ukuthi bevaccinate amalunga ebandla lakho, ngoba ungakhangela lakho phakathi kwamachurch kule inhlobonhlobo yabantu abachiyeneyo, labo dokotela labanesi bakhona. So nxa abantu laba abalolwazi bezimpila kahle bekhona phakathi kwamachurch, kuzancedisa ukuthi bethi beyenze kube beinstille iconfidence ebantwini ababalidayo, kuzabalula njalo ukuthi abantu bekwazi ukuvaccinatewa, bekwazi ukuthi bavaccinatewa yilaba abantu abasunda labo bakhonza labo. Ngombono wami ngibona yinto enhle kakhulu, njalo izancedisa ukuthi sikwanise ukuachieva herd immunity, abantu abaningi bekwazi ukuthi behlatshwe.
Unkosikazi April Ngwenya, omunye wabazalwane abamukele ukuthi abantu bahlatshwe emasontweni, uthi bayakwamukela ukuthiwo nguhulumende.
Ngezinye indlela yinto enhle nje, ngoba bekunzima ukuthi sithi abantu ababuyele ezindlini ngoba kabahlatshwanga. Kambe abantu belande ukuzosindiswa, omunye lomunye ususwa yinto emsusa ngibo nemzini wakhe ukuthi aze esontweni. Kodwa nasesithatha umsusa womsebenzi ukuthi naye abantu kababuyele ngoba bakahlatshwanga. So kungaba ngcono nje abantu bazibuyele nje bekhululekile, behlatshiwe, abeyezohlatshwa abuyele emzini, sibuye sizosonta sikhululekile sona.
Izikolo zazikhangelelwe ukuvula ngoNhlangulwa, kodwa ngenxa yokumemetheka ngamandla we-COVID-19 eZimbabwe zagcina zivalwa okwenyanga phose ezintathu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weLebhilitane zifike elizweni lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abantu laba bafike esilindweni sendizamchina eseRobert Mugabe International Airport eHarare ngendizamchina yohlobo lweBoeing 767. Bebethwele impahla ezinlutshwane njalo bengafuni ukukhuluma lentatheli zindaba. Kuthi omunye wabo utshele intatheli ukuba kabasoze bekhulume lentatheli. Ngemva kokufika kwabo bathethwe basiwa endaweni yeziphamu eseDarondale, lapho abazagcinwa khona okwensuku ezilitshumi kulandelwa iziqondiso zikahulumende zokubona ukuthi abantu abavela phandle kwelizwe bale COVID-19 loba hatshi. Ekhuluma lomsakazi weZBC, umholi weziphepheli kugatsha lukahulumende lwezemsebenzi umnumzana Thothamirephi Tiribavi uthe uhulumende ucela abantu ukuba bakhangele izihlobo zabo eziphamu. Kunyanga ephelileyo ngemva kokuphendukiswa kwabanye abaxotsha kweLebhilitane, uhulumende weZimbabwe uthi lokhu kuveza ukuba ubudlelwane phakathi wakhe lamanye amazwe omhlaba sebusiba ngcono. Kodwa ingcitshi wezombusazwe umnumzana Bengizela Gumbo uthe lokhu kubangelwa yiCOVID-19 ngoba amazwe engasafuni abantu abaningi ikakhulu izephula mthetho.
Esikubonayo lapha inxa uhulumende we-UK deporta amaZimbabweans akade ese-UK kusitshengisa ukuthi asingeke sitsho ukuthi kulunga ukuthi sokulunga ubudlelwane sokulunga. Lokhu sikumele sikukhangele kucontext esikiyo eka-COVID-19. Ongawukuthi i-COVID-19 isifake i-strain kulokuzeni kuma-coffers ekumagovernment lawo kuya kulama-refugees eZimbabwe khona. Okuya kulama Zimbabweans khona. So bonani mina i-COVID-19 containment measure leyenzwayo.
Uqhubeke sithi eleZimbabwe kalenzi okunengi ukuthi abantu balo bengakholisi ukuhlala kwamanye amazwe.
Kukhona ngoba ubudlelwano singathi buyalunga ma kungokuthi kade kungela i-problem nje i-COVID-19. Yikho lapha singakusebenzisa ukuthi utshengisa ukuthi ubudlelwano buyalunga, kumbe utshengisa ukuthi abantu sebesiba lani, sebesiba le-confidence ku-government eZimbabwe ukuthi sebejika. But ngale ndle kule i-situation esikuya kutshengisa lo.
Esinye sakamuseHarare umnumzana Gibson Nyikadzino uthi kumele uZulu amukele abantu abavela kwamanye amazwe.
The society should be able to help in rehabilitating these people. We have not been home for a long time.
Abantu laba kumele bamukele ngoba sebehlale isikhathi eside bengekho kuleli. Kumele abantu bezame ukwenza okuhle njengabantu lokuvikela indawo zethu ebantwini laba.
They might receive from the people. So there has to be a balancing act between doing what's appropriate as human beings and also safeguarding
our community.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule. Ukuza kweziphepheli lezi kutsho ukuba sekunabantu abangamachuma amabili lanye ngemva kokuza kweqembu lokuqala bevelela eBritani kunyanga edluleyo. Uhulumende weBritani useveze ukuba kuzaphendukiswa izizalwane zeZimbabwe ezikhishwa emajele ngemva kokubotshelwa amacala ehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni negciwane le-coronavirus. Abezombusazwe sebethandabuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama-by-elections lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19 amanye amazwe afana leZambia esiba lokhetho. Ekuqaleni komnyaka odluleyo uhulumende wethula isinqumo sokuthi akusoze kwenziwe ukhetho umumo wegciwane le-coronavirus uze ube nganeno. Lokhu wakutsho lanxa kwaba lezixhenxe ezimbalwa ezedalela ePhalamende lamakhansili ngenxa yokuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT. Umanyano we-World Health Organization wathi ukhetho luqakathekile okokuthi kumele lwenziwe kulandela imigoqo evimba ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Amanye amazwe alandela linkuthazo enza ukhetho, kodwa eZimbabwe lokhu limenge lokuthi ukhetho luzenziwa kuphela nxa kungasela bhubhane lwe-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza, endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Well, oqhathileyo yikuthi thina lathi njengeZimbabwe siloko sifunda sibona ubana abanye bakwenza njani, ngoba into yonke yasukuthi uzaba wedwa oyaziyo. Uhulumende weZimbabwe ebona kufanele ubana emise ukhetho esesabela ubana ubhubhane lolu lungasuka lutshabalalise abantu. Kodwa siloko sithatha ama-notes kwezinye indawo lapho sukwenzakale khona, sibonile eZambia bakwenzile. Siyafunda khona bana sithatha ama-notes bana bakwenze njani, kwenze ukuthi lathi ngapha nxa sesikwenza sikwenze ngendlela epheleleyo engasoze igcine isisifake engozini esizama ukubana siyivikele ngama-lockdown lawa akhona kulezi nsuku. Ngoba phela abantu abadala bayasho ukuthi bona ibuzwa kwabaphambili phela indlela.
Ye, nanto udaba mnumzana Chirodza, lina njengebandla sizwa likhonona ukuthi hayi ukhetho kalwenziwe kwezinye indawo luyenziwa. Uthini ngalokho kukhulunywa ngubaba uJuma?
Lokho akutshoyo ngiyakuphikisa sibili, ngoba awungaza ukuthi wena yindlela ebuzwa kwabaphambili esichophela abeZambia. Indaba le ngiye-medicine, ngiyamadokotela. So lathi silawo amadokotela angahlola leyo ndaba. Into emqoka nje yikuthi iZANU-PF kayithandi ukuthi kube lokhetho, ngoba ungananzelela u-Epicross wavela wakutsho ukuthi ama-election ka-2023 aza postponwa. Ungaboni into ikhulunywa ngu-Epicross uhlube kwazi ukuthi iZANU-PF izalandela. U-Epicross kuwakhipha isinqumo nge-Reserve Bank. Abe-Reserve Bank bayalabhathaya thola ukuthi kwakuliqiniso. Ulokhuzeni u-Epicross wakhuluma njalo ngendaba ezokuyilwa kokhetho kusetshenziswa enye organization NCITA. So that's the first point. Into esibili ikuthi ukubhanwa kwama-election kusukele mhlaka October 2, 2020 kuyi-statutory instrument number 225A of 220 kwakuyi public health COVID-19 prevention containment and treatment amendment regulations. Leyo ncwadi yabalwa ngu-Stantime Chiwenga, right? Esithi yena akusoke kube lama by-elections. Siyathola namhlanje ukuthi kungela ma by-election njalo abantu abasebebiselwa esikhundleni nabantu abakuhlangothi lukaMonzora, hhayi abakaChamisa. But ungakhangela bona abezani ikakhulu oRichard laba abe-Martin North, khangele eMashi West, abantu bezani babelokhu bebuthana.
Nanti udaba Jumo.
Right, njengoba ngithilo maphambilini, uhulumende ebengabi leshuwa lesiqinisela sokubana ukhetho lolu lungaba njani, njengoba nje besingela any presidents before ukusenzakala lokhu. Ngakho ngithilo njalo ngathi hhayi, thina vele asiboni kule ntembe ukukopa into enhle. Sikhangele siyabona ubana iZambia ikubambe njani kwinto lokho. Ngakho-ke mina ngiyabona ubana emaduzaneni lapha uzabona lathi senzikwanisa ubana sithi hhayi, into le singayibamba siyenze kanje. Uhlupho esiba lalo yikuthi sisuka sibe laba o-Doubting Thomas abaningi kakhulu. Umuntu ahlayale engakaboni ukuthi uhulumende na uzayenza njani. But sikubonile kaningi-ningi uhulumende izinto ade becala abantu becala ubana asuzazenze ebezenza ngemuva kokubana esebonile ubana kubanjwa kanjani, kuhamba kanjani. So into le ehlala ikhulunywa ubana uhulumende lo is a listening government. Kuqinisekile mpela mpela, siyalalela siyafunda bese sisenza. Esingasuze sikwenze kupho ngokugijimela ukwenza ngoba ubhubhane lolu beluchaya luchayele mina nginje so luchayele umzukulu wami lwaluchayela umfowethu sibili omdala kunami. So yinto echaya ekhona ephilayo. So-ke nxa kunjalo asonto ngapho kudlala ngayo upho ngokwenza nje ukushaya indima nje engathi mhlawumbe nje yinto nje yamaphepha yinto ekhona ephilayo. Ngakho-ke kuqinisekile ubana khona ngezikhathi zonke ungakayenzi into enjalo, funda ufundisise ubone. Kanti esizanto abona abantu abaningi babecaa ukuthi bona sokuzavulwa njengoba ama-figures asehlile, kodwa ngenxa yamanye ama-scientific reasons abe advisor i-Ministry of Health kulokhu silokhu siku-lockdown ela-level 4 yona leyo. Okuyinto enhle hathi umuntu kuyenziwa ukuthatheka asenzeli ngendlela yokuthi bona siyabe siqinisekile sikwazi ukuthi siyenzani, ngoba singapha ngokuthatheka siphongokulandela nje singafundanga kuhle. Yikho lapho esegcina sesingena emanyaleni onalawo esizama ukuwabalekela.
Nanto udaba Mnumzana Chirotsa.
Hayi, mbona ukuthi umfo wethu lapho ulokhu ephikelela ngokuthi abe ezama ukuthi asiqile ngento engekho lapho. Uthi yena akuzange kube le presidency. Ngayisithi presidency isikhiwo esitshengisa ukuthi into eseke yayenzakala. Ngifuna ukutshela umfowethu lapho uJosepha ukuthi mhla ka October 18, 2020 eGini kwaba lama presidential elections. Mnyaka ophelile lo October 28 kwaba lama elections eGhana. EGhana kwaba lama elections eParliament. Ngibonani sangu is 10, ama election awe is 10 vele. Ukuthi vele awudingakali president, into esobala nje ukuthi umnanga akafuni ma election.
Umnumzana Swithan Chirotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo, ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Ukwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Ngemva kokuzamazama komhlaba ukwahlasela ele Haiti ngozibandlela womnyaka ka-2010, kwabhubha abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu, 150,000. Izizalwane zelemelika zahle zasungula uhlelo lokuphathisa, zathumela abokuhlenga abawelwe ingozi, odokotela kunye lenqwabanqwaba yokudla, amanzi, imithi, impahla yokuzihlanza lamatende okuhlala. Mhlazi ku 14 Ntulikazi kuwonale umnyaka kube lokuzamazama komhlaba njalo kwele Haiti. Kwafa njalo abantu abanengi, abanye badilikelwa izindlu, balimala elemeli kanjalo laphathisa abantu bakwele Haiti. Kolunye njalo udubo lwabantu bakwele Haiti ngidaniswe ingozi ebangelwe ikuzamazama komhlaba okwenzakale eSaint Louis du Sud kwele Haiti namuhla ekuseni. Sithumele amazwi enduduzo kubo bonke abalahlekelwe izihlobo kumbe abathole amabhizimusi abo esechabalele. Ngivumele ukuhanjiswa kuncedo ngesiphangiphangi, ngakhetha isiphathamandla senhlanganiso ye-USAID uSamantha Power ozakhokhela uhlelo lokuphathisa, kutsho uMongameli Joe Biden. Sisebenzisa inhlanganiso ye-USAID sisekela imizamo yokucwayisisa ukuthi kwawonakala okunganani njalo lokuphathisa abalimalayo labadilikelwa yizakhiwo zabo. Elemelika lizahlala lilobudlelwano obuhle lele Haiti njalo lizaqhubekela phambili liphathisa ngemva kwesehlakalo lesi. Ele Haiti lihlala libhekane lendubo ezibangelwa ngumkhathi ezifana lokuzamazama komhlaba lezulu lesiphepho. Ngalokho inhlanganiso ye-USAID yaqala ukupha uncedo inhlanganiso ephathisa ukuhamba-hamba kwabantu ngamazwe e-International Organization for Migration leyomanyano we-United Nations World Food Program ukuhlala ziqaphele ingozi lezi lokuphathisa uhulumende wele Haiti ukuthi enelise ukusukuma ngezikhathi ezinje lokwaba uncedo ngemfanelo. Lokhu kutsho ukuthi nxa ingozi ifikile kwele Haiti, uncedo lwempilo luhlale lulungele ukwabiwa kulabo abayabe beludinga ngesiphangiphangi. Ukuhlakanipha komqondo lo kube sobala ngemva kokuzamazama komhlaba lapho inhlanganiso ezisebenzisana le-USAID zenelisa ukuphathisa ngesiphangiphangi. Phezu kwalokho, inhlanganiso ye-USAID yathumela ugatsha oluphathisa abawelwe ingozi olu-Disaster Assistance Response Team kumbe DART ngesikhathi esifitshane kulandela ingozi yokuzamazama komhlaba. Ngenyanga kaNcwabakazi ziku-16 kulandela isicelo sikahulumende wele Haiti, i-USAID yathumela inhlanganiso ehlenga abawelwe ingozi i-Urban Search and Rescue Team eselizweni le-Haiti iphathisa ngokudinga abalokhu bengabonakali beyingxenye ye-DART bephathisana lezizalwane zakwele Haiti. I-USAID iyathola njalo uncedo kugatsha lwezomvikela olwe-Department of Defense kusigaba se-United States Southern Command logatsha lwe-US Coast Guard oluthwala amalunga ogatsha lwe-DART ukuya lokusuka kundawo ezilomonakalo kunye lezizalwane zakwele Haiti ezalimalayo edolobheni le-Port-au-Prince. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko ukuthi useza sungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni ye-COVID-19. Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weleBhilitane zifike elizweni namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-half past six ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.